Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokuthatha leli thuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusinika uhlelo ngolimi lesishona. Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo okunjenje mhla ka 13 kwenkwezi 2023 ngoprofeti Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Kona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlangana nobunzima obukhulu ngoba siyinkokheli zomdabu kodwa ke siyadinga uxhaso.
Izakhamizi zemango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besisesikolo semfundweni yaphansi.
Ngoba sesingalimala lanini lanini, sesingavuka sifile khona lapha kuyona le ndawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide, basitshela ukuthi sina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala izimathonsi ngotsheketsha abemba okungekho emthethweni asebeze begebhala semizini yematshetsheni turn off eGwanda North. Kuthi ke iqembu lenguqu eleDynamos libikwa likhuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemiklomelo esigabeni seCaso Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshike lobhanqa 0-0 leqembu eleRentals emdlalweni odlalelwe enkundleni eNational Sports Stadium eHarare lamhlanje emini. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zeMangwe esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besisesikolo semfundo yaphansi. Lolu dubo luqhele ngamandla ngokuqhamuka kwe-COVID-19. Uphenyo olwenziwe yi-Studio 7 luveza ukubana iningi lamantombazana la ngale minyaka engaphansi kwelishumi lasithupha 16. Kubika u-Ezra Chisasibanda.
Izikolo phose zonke zakulumhlubulo zithi zamantombazana athize abathiye imfundo ngokumitha. Emambala Secondary School kusibanga sika Form 4 kuzithwele amantombazana adlula amathimu amabili eminyakeni emibili edlulileyo. UNadia Moyo ofunda kulesi sikolo uthi kule bangane bakhe abangasafundi ngenxa yalolu dubo.
Emambala abantwana abaningi they lead to school dropouts ngokuzithwala abanye ngokuswelakala kwe-school fees. I think they are almost 10-something. Abanye ngama-school leavers, abanye babengakwazi. Abantu abadala bayishiyela abantwana besikolo. Benikho step imfundo yabantwana besikolo emambala.
Omunye olomzali ongekhoyo ngubiganani Dube yena layezele ngane wamitha eleminyaka elitshumi lane 14.
Nge-16 years. Nami ule 2 years kathesi. Ngamithiswa ngusimba gwala isisu. Wayebuye ngomsebenzi lapha ehobhodo. Umama useGoli, ubaba ngimazi. Kunzima ukugcina umntwana. Ngizamkhulisa nje ngoba kathi singihlala logogo lomna wami.
Amanye amantombazane amithiswa ngabesilisa abakhulileyo. Yena ke uthi uzobuhlungu okwenzakalayo eKhalanyoni.
Sometimes abanye bangabafosiweyo ukuba nabantwana. Abanye bethi abantwana bengabafuni. Okunye kuyikuthanda izinto like umuntu ekurobha imali. Nxa ngathola umntwana incane ngithole legcikwane incane ayike ngikwanise ukuzimentena phansi ncane ngisadinga impilo yabazali.
Udokotela omkhulu wesibhedlela seBrunenburg uDr Tao Sithole uthi ukuswela imfundiso nokuqondiswa ngempilo ngenxa yokuswela abazali kwenza abantwana bamotshe ikusasa yabo.
Abazali abaseGoli nabaseBotswana babuya ngamakhefu. Sesikhathini umntwana nhlalo gogo. So ufike umntwana ngehla lokho esikhathini ibona labo abaqala ngomnyazi wenyuzo ngokugogo ngokukhule ngalali bona baphuma kumbe vele nxa igogo ijele uyali. Iningi nabo abanye abanxa ukukhuluma nabo abafuni ukuveza ngazi ukuthi babe njelwa ngabadala ukuthi bengakhuluma ngoba indawo lesi yazithe yabophisa but discussing abanye thola ukuthi vele bona bebhoda abancane abamithisana bona lesisikhathi futhi kukhona nabadala abayenza njalo. Udube ukuthi thina ukhana khathesi ku-health asivunyelwa ukuthi siye isiripoti ngoba sothola usungenele endabeni ukuchasela nokukhansela abadala kuye bafana behambe kunala bathula abahambisi.
Inkokheli zomdabu nazo zithi okwenzakalayo kuluhlazo. Umlisa uHeadman Mathenga weNtali Village eMambale uthi kumele kusetshenzwe nzima uqeda lolu dubo.
Into esinazelayo abanye abantwana bahleli beyibo bodwa emakhaya bengala abazali abalabo. Khona lokho kuyabangela izinto ezinjalo sikhanya sihlala nalobunzima obukhulu. Loba siyinkokheli zomdabu kodwa ke siyaludinga uxhaso.
Nenyanga kaNcwabakazi ngo-2020 uhulumente weZimbabwe wafaka umthetho omutsha ukuthi abantwana bezikolo abazithwala befunda kabavunyelwe ukuthi baqhubele phambili esikolweni bayiqese izifundo zabo bengabeletha. Iningi labo lithi umthetho lo yiwo osumemethekisa ukuzithwala kwamantombazana amancane. Isikhulumele sogatsha lwezemfundo yeprimary and secondary school umnumzana Thawungana Ndoro uthi uhulumende wakhe sesenza ezinye inhlelo zokufundisa abasakhulayo ngobubi bezocansi bebancane.
Njengohulumende sincedisa njalo siseluleka amantombazana nabafanyana ukuthi bangajahi ukuya emacansini bengakaqedi isikolo. Siyasikhathaza ngoba udubo lolu alwele.
Izakhamizi zithi abantwana basakhuzeki sebezenzela amathanda. Ngenyanga kazibandlela lo Nhlolanja ngomnyaka ophelileyo uhulumende ubika ukuthi amantombazana afundayo azinkulungwane ezinhlanu 5,000 bazithwala besesikolweni njalo kunenani labaningi abayendiswa bebancane. Kuloba amantombazana amitha amaningi akhona engaphansi kweminyaka evunyelwa umthetho ukuthi angathandani lowesilisa. Amapholisa kule ndawo alile ukukhuluma le-Studio 7 kodwa akhuthaza abazali abana abantwana abamithisiweyo ukuthi kube yibo abatshela amapholisa. Himana Studio 7 ePhurnabeke Mangwe eMathibeleni South ikamra mu-Eze Jesus Banda.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobendula
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela ndwandwe.
Abahlaliswa kutsha emangweni wensindi bakhala izimathonsi ngotyekeja abemba okungekho emthethweni asebeze begebhala semizini yematshetsheni turn off eGwanda North. UZulu uthi usedlela evalweni ngoba otsheketsha laba behamba phakathi kobusuku njalo behlomile. Ukujanisa abahlali bensindi ukuthi lokhu kwenzakala phambi kwamehla amapholisa alinde injanje ukuze ingabhidlizwa ngotsheketsha laba. Albert Ncube usipha lolu daba.
Sekulesikhathi otsheketsha laba begebha kulindawo okudale ukuthi kuze kufakwe itende lamapholisa ukuze alinde injanje exhumanisa iBedford leBulawayo ebizigejwa. Abalimi abahlaliswa kutsha eplazini lensindi ematshetsheni turn off bavumile ukuxoxa leStudio 7 kodwa iningi labo licele ukuba lingavezwa ngamagama ngoba besesabela impilo zabo. Besithi bathwaliswa amagabha avuzayo ngabemba okungekho emthethweni laba asebevuke ubhova baba yizigebengu. Siyixoxele sine isakhamuzi sensindi ongomunye wabathi sebedlela evalweni.
Impilo zethu zisengozini besicela usizo. Angazi kumbe lingasinikeza noma amasotsha thina siyakho accept imali ngasinikeza amasotsha azabuya azokhempa khona lapho ukuthi esivikele sikwathola ukuthi sivikelwe ngoba sesingalimala lanini lanini sesingavuka sifile khona lapha kuyona le ndawo besihlasele ngoba bona bathi bona bafuna igolide basitshela ukuthi sina sihlezi phezu kwegolide ngoba thina silele.
Omunye wabahlali bensindi layo ongathandanga uqanjwa ngebizo uthi kulobudlelwano phakathi kwamapholisa alinda injanji labo tsheketsha laba abagebha emzini yabantu.
Ebusuku asilali uyathi ulele ngo-10 ebusuku uzifika zitshaya khonapho ngani utalisa amakhanda yabona yikho lapho kule problem khonakhonapho lathi sisicela usizo khona.
Ngaphandle kokugebha igolide otsheketsha laba babika besiza phakathi kobusuku baphume emadabukakusa sebetshontshe lasemasimini.
Khathi sisiphume emasimini singakafanele ukukhipha emasimini ngoba bebethi beqeda ukugebha lapha sebengena emasimini ngamathotshi hayi bawona emasimini bethwala ngemigodla besiya kudla nabafazi babo khona leGwanda. Sesehlulekile kwabemthetho ngoba nxa sisithi siya kubo ungani siyeni ebunzimeni obuwesi.
Izakhamizi zithi kumgceke ukuthi amapholisa asebenzelana labo tsheketsha laba Namu umhlali wensindi othi wazibonela mathupha.
Bathi wabi edakweni officer lwane, edakwefi. Ma edakwefi lelaphana befuna mina ngiphelekezele ngaphi? Endaweni zakhe, hani nangabe ngisayo. So ngabe ngiphuma la igedi, manje sinegedi ngibone hayi mani. Kusukela lapha kusiya le kugcwele amathotch. Mina hayi ndoda, kanti lapha ngani kula mathotch wanjela wathi thula amathotch lawo ngawani. Kodwa umofficer olindenga olinde lapha. Andilabona amathotch lawo ngawani. Azaba ngawakho njani? Andilabona. Khona laphana kuyangathi officer phela ngani kuyageja laphana wathi kimi shh. Mabe sithi bona bayekile. Kutsho ukuthi bona iba bahamba besiyadinga izilwane egangeni bezileta ngaphi? Ebantwini.
Umgcini sihlalo wabahlali beplaza lensindi uNomzana Lenos Fanda uthi imizamo yabo yokukhulumisana labomthetho ayidali mahluko.
Otsheletsha labo vele sebewonile kakhulu esiporweni bagebha emzini yezakhamizi bagebha. Bathina njengesigaba sesizamile kakhulu ukuthi sikhulumisane la mapolisa. Yiwo asegebha labantu labana sebegebha ebusuku. Manje thina-ke njengezakhamizi senze njani ngoba amapolisa ayomele asincedise. But nxa siya kibo bathi bona balinde isiporo, balinde isiporo, bakhandisa isiporo okuphandle ngapha hayi.
Umqondisi wenhlanganiso yelondolozo ezemvelo ezansi emandebeleni e-Environmental Management Agency EMA uMnumzana Decent Dlovu uthi bakhathazekile kakhulu ngokugugudeka komhlabathi okudalwa ngotsheketshalabo ensindi kanye ledubane kusiyafika eColembon. Ngalokhu uthi bazasebenzelana lamapholisa ukuqeda lolu dubo. Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni uNkosikazi Loveness Mangena uthi bazaphenya imbiko yokufumbathiswa kwamapholisa alinda enjanje ngotsheketsha njalo labo abazatholakala belecala bazawukhomba umuzwa lotshwala. Uthi njalo uhlelo lwe-Operation Chigorogoza Chapera luqhubekela phambili njalo bakhona bambala asebebotshiwe. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisensinde Matshetshe Ntenhof ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke wathi singene esigabeni lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa loNkosazana Otilia Silwanda, isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxa ngokukhuphuka kwentengo yempahla nokunye izakhamizi okumele zikuhlawule zona zingenelisi.
Akhamizi zona njengokwazi zisebunzimeni ngoba masikhangela nje lokho okuthiwa yi-covered datame line sikhangela nje iholo labantu kuhambisana lentengo zabantu akusahambelani osokudala ukuthi impilo zabantu zibe nzima lapho umuntu ayabe ekhangelele khona ukuthi kube lelo holo elingeneliwe kuzabe nale abhadale lapho ahlala khona ngoba iningi lezakhamizi zakoBulawayo kwakathesi sezingamaloja intengo ezingaba ngama-$50 kurumi linye ngalinye konapho kungumuntu olemuli ukhangelele ukubhadala amanzi kamansifalada wona vele abezele edura singakakhulumi ngumuntu khonaokwakuzalumele akuphakathi komuzi wakhe. Yenza impilo yezakhamizi lokuhlala nje phakathi kwedolobho nakoBulawayo kube nzima kakhulu osokuke mpunzi idla ezinye akusaqedakali yikho sokudala ukuthi phakathi kwedolobho wonke umuntu usethengisa.
Kodwa libonani lapha ezitolo abantu babhadalani ngoba kulokukhonona ukuthi okunye kubiza ngamadola emelika okunye ngemali yeZimbabwe.
Intengo phakathi kwezitolo ziyahlupha ngoba ungathi uthengi ngawona lawo amadola ayethe eZimbabwe i-RTGS kumbe ibhondi uzathola ukuthi into yangikhona iza ake idula ukuthi ugcine ungenelise ukuyithenga okuthi into yedola uyabe usuyithenga fose ngento engedlula o-2500 pounds okuyintengo ebanzima kakhulu phakathi komuntu.
Siyezwa njalo ukuthi ayisiyo ntengo yempahla kuphela ekhuphukileyo Ungasitshela ukuthi kuhamba njani lapho kubo manisipala lasezikolo?
Kuyisimo senzima kakhulu emntwini kakhulu ongumama lapho ozabe ekhangele mhlawumbe vele ubaba yena ngokwakhe kasebenzi umama uyathengisa amatamatisi loba yini ngoba yonke into isithengiswa koBulawayo kugokela le mhlabathi kodwa lokho nje umansipala amathwetha akhe mayengena abe biza pho 400,000+ kuze ugesi yena ngokwakhe izefa ikhweza nyanga zonke ukuthi ukwanise ukuthenga amajeti osokudala ukuthi idolobho lonke selinuka phu ngoba abanye babafa imililo abanye babafa amaplastiki bebafa izinto futhi kusasezizadala ukuthi abantu bebe lemikhuhlane ezengabo-TB ngoba behotshwa imali eqondile. Sibe sesikhangela zona iziphiphiphithi zezikolo zivuliwe kunje abanye abantwana bayenelisanga ukubuyela ezikolo abanye sebelisa ukukhipha abantu ababo kumabhodini ngoba bengasenelisi ngentengo yezikolo ezikhwelileyo. Kube sekusiba lento leyo okuthiwa yikhala layo edla esikhwameni somzali ukuthi into yangikhona iyafothokhopha kokuphela nsuku zonke okuyi-esensi engezelelwe phezu kwesikhwama somzali. Ngezinye izinto ezikhathaza nje umhlali wakoBulawayo ikakhulu umhlali ongumama ngoba konke kuyabe kukhangele umuntu ongumama phakathi kweguma njalo iningi ngitshilwe ngaphambilini ukuthi abantu kabahlali ezindlini ezingezabo uzabhatala kumansipala umnikazi wendlu evele efuna into imali yakhe yenza impilo phakathi kwamazimbabwenzi ibe nzima ikakhulu ngikhangele koBulawayo lapho engihlala khona.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Othilia Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Uma Mhlanga ephuma lapho sokungena uChris Gande ukuze asethulele uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lichona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyoBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi. Sihlaziya udaba lokubana izakhamizi zikhala ngokuthola izikwelede zamanzi eziningi kakhulu lanxa amanzi ahlala evaliwe.
Yes, sithola imbiko evela kwezinye izakhamizi kumawadi atshiyeneyo. Abantu belokukhonona ukuthi bakhanya bathola amabhilisi la evela kuBulawayo City Council. Abeqansile kakhulu kulaloko abakukhangeleleyo. Abantu bese bezibuza umbuzo ukuthi siyananzela lokuthi vele izikhathi eziningi kulezi nsuku amanzi ayavalwa lokuthi ayi-water shedding okwesikhathi esithile ngoba wensuku ezithile ezimbili ezidadu. Abanye kwedlula khonapho kodwa bathi bona bakususi kanti kungani amabhizi leqansa. Njengoba nje vele siyasitsho ukuthi izakhamizi lokukhona ukuthi i-billing system eBulawayo City Council kathesi kukhona okwenzakala ngayo kuloba lesingathi thina ngama-mistakes ayenzakalayo esingathi kubana bangelwa kuyini. Amahlandla athile i-council siyitshengisa lokho, lamanye ama-bills siwaveza silegcekeni siwathwala siwahambisa. And siyananzela ukuthi siyavuma ukuthi i-billing system wabona yelo hlupho ngoba amanye ama-bills ahambisa khona ngale bafike bayakhangele babona i-mistake bayi-correct. So ke sokusiba le ngozi yokuthi pho lo othethwela i-bill yakhe endalo phonge uyabhadala engazange adingisise ku-council, kule ngozi yokuthi abantu bangabe sebebhadala phose ezinye imali ongafakani ngabazibhadala esilethemba lokuthi i-council ufanele kulungiselwe ngoba sesezabatshela ngakho. Kodwa ukuthi ama-bills anjalo abuye ebantwini ngeqiniso sibili ukuthi i-billing system ufanele u-council ayinanzelele aqondise khona okonakala kiyo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala lapha? Yikwehluleka umsebenzi kukamunicipala na kumbe abantu yibo abasebenzisa amanzi amaningi bengananzelele?
Well, kulezigaba ezimbili. Eqinisweni bakhona abanye abantu abasebenzisa amanzi begcine begabhele ngale kodwa kuyabe kulezi zathu uyathola abantu abaningi bahlala endlini bebaningi. Kodwa sibili siyakutsho ukuthi uhluphe esibalalo yikuthi nxa abantu besebenzisile amanzi bebaningi kube leqiniso ukuthi asebenzile kudingakale kubalwa amamithaba benjalo abantu kufanele babhadale kodwa okukhathazayo la mabhills asuka aqanze abandla nxa sebesiya kukhansile bathole la mabhills aqanze kakhulu and bese kunanzele ukuthi kule mistake eyenzakale yiko kuhlubawo khonokho so kusenza abantu kungabanjalo kwesikhathi bangasabi leqiniso le-billing system yekhansil abantu besebehlale sebekhonona bengela qiniso ukuthi amabhills abathola kambe ngamabhills aqondileyo yini so yiluhlupho esihlalo kodwa ikhansil isikhathi esiningi sesizaxokisana layo njenge kanswe ezakhamizi ebhupra ukuthi khona ubakunanzele bakulungise and amanye amabhilisi wathale bahambe bewalungise so esiyitshoyo ukuthi i-billing system yekhansil isafuna silukunanzelelwa iqondiswe igalisa ngale muva okanye amahayi siba maningi lanxa angathi nje ngathi ayehla kodwa aloke siba khona so esithi icouncil ayiwabambe lamabhili size sitsho ukuthi engxenye amabhilisi angakayo ebantwini icouncil ngaye yawakhangela amabhili wonke kuthi leyo yabe ikhanye le mali ephezulu engathi bayawasola bahle bawabambe bangathumeli ebantwini bathumele beya sebeyiqinisa ukuthi sebawakhorekthile kumbe sebeyiqinisa ukuthi lokho kusebhilini yikho so yikho kuqade kulokuthi ama-mistakes angabebonakali sefike ebantwini kokukhathazayo khonokho so ke yikho sikhuma yisithi khansi ukuthi ayiki amabhizi lawana nxa engaphuma bona baye bayakhangele njengeizisebenzi khansi zikwakhangele zihambe through zibonti le ingabile nsolo bakudingisise ukuthi ilo hlupho bani bayoqondise beyangakuhambisa amabhizi ebantwini
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Presidents Association ebesixoxala ukuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo isikhathi sinye igama nguChris Gande.
Siyabonga Chris Gande. Kwezemidlalo iqembu lenguqu ele Dynamos liphuthe ukuba sesiqongweni sengalane yemithlomelo esigabeni seCastle Premier Soccer League ngenxa yokuba ibe ngutshikile ubhanqa 0-0 leqembu ele Rentals emdlalweni obusenkundleni eNational Sports Stadium eHarare namhlanje emini. Iqembu eleBulawayo Chiefs likhanya lisidla ubhedu ngalezi nsuku ngoba linqobe eleShisha 2-0 ngemva njalo kokunqoba ele Dynamos 3-2 lanqoba njalo iwange 3-0 ngempelasonto edluleyo. Ibhoso yona iHighlanders lokhe ikhokhela engalaneni yemiklemelo ngoba kunje ilalitshumi lanhlanu 15 points okufanayo leCapes United leBulawayo Chiefs ngemva kwemidlalo ethoba munemunye 9 ePSL yalonyaka. Iqembu elengezi elidlalale FC Platinum kusasa lona lisendaweni yesine lilemihlomelo elishumi lantathu elingana leDynamos. Kusasa iHighlanders izadlala leSimba Bora, iCapes United yona izadlala leWange enkundleni eNational Sports Stadium eHarare. Iqembu eleDynamos likhanya lisiba lenkinga lapha lalapha ya ngoba ngaphandle kokuba lotshikile obhanqa lele Rentals like njalo kusimo sinye emdlalweni walo letriangle 0-0.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Kuhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo we-rumba uKelvin Kaunda Ndlovu, yena usethulela isingulu yakhe elesihloko esithi Inzondo. Linsizwa idabuka esigabeni sekhanda mhlophe ePlumtree kodwa ihlabela ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7. Skyline.
esiningi mawuphila nabantu madoda ubheke ngendlela ababe sebebuka ngakhona kuyakusho ngathi babuka enye inyamazana elempondo edla inyamazana lempondo njengayo.
Umculo ngaqala kudala mpela ngomnyaka ka-99 ngiseqenjini okwakuthiwa yi-JP Sound. Ngilo Gift Mabhaji wake wadlala iqembu le-Mokis Connection engumdlali we-drum lapho. Ngasebenza naye impela esikhashanyana ngase ngichiya nami. Ngemva kokuthi sengichiyile lapho ngahlala mpela isikhashanyana ngibeke phansi kwezomculo okweminyaka mpela ethile. Ngase ngiza lapha ezweni lase-South Africa ngo-2001. Hayi ngasebesebenza mpela kuthe ngomnyaka ka-2010 ngavula iqembu okuthiwa yikhanda mhlophe Neighbor Boys. Ya nginabanye abafoti ngazana nabo mpela saphusha cishe sinamadlalade awu-4 kumanje kulelo qembu ngingathi angichiyanga ngilo mzukulu wami ongiqoli mzukulu mpela wegazi esiphusha sonke.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bangaxhumana nami kule inamba +27 638 777 170. Ngise South Africa kumanje. Bangangithinta lapho na ku WhatsApp ngiyatholakala and then isiqokisane bawuthole umculo wami. Isingle track le ikhona na ku YouTube.
Ubatshiyela waphamazwi abalandeli.
Sicela lisisapote ngokufanayo nama-sponsors lisondele, lisikhuthaze nama-promoters, yonke le nhlobo yabantu lisondele kithi bantu bakithi siyalithanda, siyafisa nokuthi silivakatshele lapho elikhona, kodwa ke sidinga ukuthi mase sithe safika lapho elikhona lisijabulele njengoba nathi silijabulela silenzele into ezinhle.
Mbali ukholisile umculo kaKelvin. Singekehlukanike isihlobo hothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela njengoba isikhathi singasavumi ukuba siqhubekele phambili. Izakamizi zemango esabelweni seMathebeleland South zikhala ngokukhuphuka kwenani labantwana abangamantombazana abazithwala besisesikolo ezifundweni zaphansi. Abahlaliswa kutsha emangweni wensimbi bakhala ezimathonsi ngotsheketsha abemba okungekho emthethweni asebegebha lasemzini yematshitsheni Tenhof eGwanda North. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.